Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Tangana kweze kusene mchwagazi ku Studio 7 Mwolesine mshaka 9 kulwezi 2023 Igama mchunga milingu mo Ezi hamba pambi li Oziti unguno pala chigelele webanda le triple C umnumza na sengezo chabangu Uselovele umpati ntambo obonango wakiwa kweza velo Emqwayisa ukuthi eqoshe amakansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-Triple C. Owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala. Loku ngenisa amafuta ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oziti ungunobhala jikelele webandla le triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo. Umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-Triple C. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. Umakone utshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. Uchabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakansila e-Triple C lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la amaqembu amabili kakhulu siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court isihlezi kuthi ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo ke njengoba kade ngitshelwe ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazohamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayese befuna ukutshengiselana ukuthi olamandla ambani.
Kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe. Ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje baloku belokumangala ukuthi kathi kungantwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba lengxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kathi nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezulu kwe $5 million kambe imali kathi ingaza kincedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngayothiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekeli ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kuloo mehluko iZANU-PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kutsho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kathabang la iphosele abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuyini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliamente kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlalela kunjalo kumakhansili niko labo esingantu azile themba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa kwidolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e ruling party kuvele ku cabinet endedluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sithi ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edalele Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edalele nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipan Pugen uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzela so le nto izoba academic besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwa ababefefo. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibabenjani ababephumile abafake.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcishi ecubungulayo zombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumchuchisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yebukambele iqiniso ukuthi ha lezo nkokhezi zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi wokwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-nomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalo kwele-Dubai. Sixoxe lokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enzelelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi bebetshone engenise ifiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela ungathola ukuthi bona lavo ke kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona singakujabulela
omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabotshi kore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakhe uhulumende kamnankagwa omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi
ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshenga ukuthi udinga ukuthi elatshise ingqondo ngohulumende omdala kamvutshe uthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo lo ofrederick shava ababe besithi abantu besifa nge-gograwund bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshaga ngesikhathi sewilovelo ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya echurch ukuyathi ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise so umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga bethaya ikhulu amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhulu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SF the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walinhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee utshele umsakazo we-Voice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona yiyo indimba yendaba kumele ingani yacubungula okwakathesi.
Ye, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokho kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kusenta pha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzaba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani lo msebenzi lokusekelwa kona Israel ihlale njani ilokuthula. Akonga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nalozo likhokhelwe ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamayamase sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathiswe abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza, ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abaye abangathi banjani, abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ngunzanithi kukhulunyeke indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iKroniko ithi umnumzana Sengezo Chabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Inkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoChabangu lapha. UChabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izano. Into esiyibhekile ama-double candidates la asefakwe othiwa CCC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaChabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wethu abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumshelele yakhe lo. Sizacela ukuthi wabalwe ke sihloniphe kancane. Ngingathola isikhathi. Simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi ngasizwela. Kulo ugcile esiphansi kwabo kwamanje uzogxeka iMRP baba uhleke ugxeka iZANU-PF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe kodwa uzogxeka iphathe zamawo nje iMRP uma uza kuthi yesi abantu bemthwazi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lakhi lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithandi ukuthi siwe sikwebhala labantu bezipa dina kuba selihlonipha njabo baba bethu kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani ndinjani? Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabangu limsupporta then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Ake lisitshele, mfuna uyi-1 nje we-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani uChabangu. Okwesibili, mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabangu kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Kudaga lisichazele kula lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenze ikontraki ye-gold lapha akasela plani lana lisela plani seliphelelwe into yokwenza selibhizi ngokube libayeluthi balomsimbi. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuChabangu. Ngila kudlala ngathi lini uva bafunani ngabantu besiNdebele labo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Kunake lisitshele khonapho nabantu be-MRP aniselisele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani ufokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi kodwa ke siwazizwisa ubuhlungu thina abanye. Sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngalabantu wena elikhuluma nabo labo othethe ncube lohulumende wakhe. Ubaba lo mayithena akola ibaphi abantu abancindezweleyo ibaphi njani thina sikuphi ngoba nje sicule nje yithi yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu bakhe lapha manje ende zasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wokwabo lo madodo owezana uPF lo bhekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into abenza manje bambuza straight lo angithi badla bona baqumbile ba right u right mayithi ibaphi ngoba yintena bakhe abantwana basuthu kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Joza lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare sikgene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahlahle bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incubelo khulumende wakhe lo mayitha abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
Sarebonani basakazi beStudio 7 ngalibingelela labalaleli ayisiyabezwa abantu laba abasupporta iMRP abanye bangkhona nxa sithi abanye sitsho bonke bona ababahlala sebethukana leTripleC sicela ndihlukane lebandla leTripleC iTripleC ayingeke idilezwe ngutshaba ngaso bantwana abancane thina silandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehlule kuqumi ilizwe lina mancathe lisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli kuTripleC lisapote uChabangu ngeTripleC uChabangu akulanto ezayenza kabuze lina elabuya lisithi lilwe lathina since lokhu elabuya vula liqaza into zenze MRP alikazi lithole yena ukansela even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule ukuqumilizwe kuze kefe esikhathini sokuthi lilwe lale ubhudothi yena abakibo kambongeni ngababuye abanika iloya bebophisa uChamsa kathathe lelo loya ayinika laba ababotshiswa umqondisi abapika be MRP behlukane lebandla leTripleC behleleke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu bekele ube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcine ngama girlfriend bengafuni ukuba abe khuluma kubi ngeTripleC ungantu wathini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe linika upresident wakhe bekhipha baba amalunga asejile uChamisa ngeke azabobutshela ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife kuTripleC uChamisa kangeni indawo andi mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane leTripleC
Studio 7, Studio 7, siyabingelela. Cela nathi likhuluma ama-record ethu. Likhulume libale indaba zethu. UChabangu vele abantu beZimbabwe bengamvoteli. UChabangu vele yidoti lobhugeni, yidoti. Noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni, abantu besindebeleni. Abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo. Belwele iparty yabo. Abantu besindebeleni bonke bavotele umuntu uChamisa. Kodwa uChabangu lobhugeni vele bahamba bedilize. Abantu besindebeleni abayenza into yabe yi-one. Hayi lokho. Kamba beka labo beka beti jwajwa beka beti jwajwa into abayikhuluma abantu bezindebele ndathi asiyazi asiyazi ngoba ngani imajiri zani PF yatanazi sithwale senzima sigcwele ebhola side ekhaya sokuthi asibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambo etotwe ekhali hambe asiyekeleni into ikhipheni zani PF le asileni sikhipheni zani PF hayi ukuthi sithi uChabangu right uChabangu idoti phugeni idoti
njani kuStudio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungayo liyangikwatisa into elikhuluma vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi whayi lina ligxeka i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni whayi lina lingabambani le-CCC likhiphisana uPF Why? Ikijimele isisi, esisi, esisi, iyenzeni, iyenzeni. Akeli yekele kunyanyisa mani, liyanyanyisa. Zilima zabantu.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siziphethe ngebezihamba phambili ozithi umnobhala jikelele webandla leTripleC umnumzana Sengezo Thabangu kuselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile kuTripleC owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo, Ntungamilinkomo.